Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine hlazi ku 30 lwezi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo elizweni.
Kina ngapha kuzwana u-PF hati yakhankasa loku sikhuluma labantu koBulawayo North ne-Wangetiaiane.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abemandla le-CCC banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga.
Kanti engingakutsho nje loba kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi ngesilungu at the moment ku-opposition leadership yayikho. Engingakutsho ubuqotho obukhulu yikubona le ZANU-PF ingani iyatanasa iyaklamaza.
Umanisipala wakoBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lo mkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula 150.
Kuzananzelela ukuthi abantu labo ababi lo-18 velona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe le-accountability loba bengabe bedalisana.
Sokuqhamuka umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini le ntombazana eleminyaka ephansi kwelithumi lasithobaminembili 18.
Lobo laboBulawayo sikhangelele ukuthi senqabele umkhuhlane lowe-cholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lokwamanye amadolobho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijeneyo elizweni. Ukhetho lwama-by election luzaqhutshwa mhla ziku-9 kunyanga kaMpalakazi. Kulama-by elections alichumilane 14 awamalunga edalele parliamente, senate lekhansili. Ezigabeni okuzenziwa khona ukhetho kubikwa kulokuthulwa okwamanje lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla azancintisa ikakhulu eleZANU-PF lele-CCC. Sixoxe lomabhalane webandla leZANU-PF umnumzana Obed Mpofu ukuze sizwe ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani.
Uhamba kuhle kuma-constituencies wonke lawo akumele kwenziwe ama-by-elections. Thina ngapha kuZANU-PF hayi siyakhankasa loku sikhuluma labantu koBulawayo North ne-Wangetiaiane. Wonke okuhamba kuhle, abantu lokhu sikhuluma labo kakuhle, akulakuthokozela, akulakukhombana ngeminwe. Abantu bafuna ukuthi benze into ezabalethela intuthuko, injalo zabalethela nokuthula.
Ya, sesike sezwa abamabandla aphikisayo kakhulu abe-CCC besithi ibandla leZANU-PF liyathenga amavoti ngokupha abantu ukudla lokunye okunjalo. Lithini linalo?
Mina Gande, abantu akusamelanga badle ngesikhathi somkhankaso. Asonto yokuqala ukuthi bakhulume khonoko abantu be-CCC. Thina sikampena, sikhankasa, sisebenzisa abantu. Lokhu esithi siyabenzela khona ngenxa yesisebesivotele. Lokhu okuningi angikwazi, abantu nje abaqalayo sebebona ukuthi i-ground kayibavumele. Kodwa kuthule kule peace, kuloku thula okuhle okuthi abantu azayesizwe not even one indawo lapho kuthiwe khona abantu besilwa ezomba nazwe bebanga ukuthi kuyavotelwa bani, kuyakhankaselwa bani. Abantu bazisebenzi bakwenza kuhle yoba inifane ngathi sasiyilizile thina. Azange sixokozele savuma iy'nqumo zabantu. Kodwa kathesi senza the same thing. Abantu bazazikhethela umuntu abamfunayo, uyiphatha abayifunayo, libandla ebalifunayo. Kodwa siyazi ukuthi ZANU-PF this time round izanqoba ngokuthi thina ithesi le program yentuthuko.
Alo-ke ngumnumzana Obed Mpofu, umabhalane webandla leZANU-PF, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by-elections sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
ninjani mahlabe Zulu engakutsho ukuthi iZANPF vele ivehle yaqhephetsha iqeda yabona ukuthi laba bantu aba recalliweyo ababiziwe laba ngochabanga kabasoze babuyele eParliament ngakona lokho abakutsho ukuthi anje kule judgment echoyo ukuthi laba bantu abangeze bahamba ba contesta ngebizo ngebizo lesisi esiseyiyo elwelwayo njalo eba recalliwe njalo into engiyibonayo ngabantu indlela abantu abazonde ngayo ngokwenzakala kwezinto la candidates afakwe ngochabango abantu abasoze bavotele kabasoze bavotele iZANPF izawina ama by elections lapho most engathi buningi ba izawina ngoba abantu bazondile njalo laba kade befuze bakhethwe ngabantu abekhethwe ngabantu bona laba esingathi ngaba recalliwe kabasoze babuyele ngenxa yokuthi kule judgment ebalisa ukuthi babuyele
kodwa nxa sikhangele indawo ezinjengakobulawayo okuhlala kunqobe khona iCCC ubona ngani kuzaba lo mehluko yini kathesa
kande engingakutsho nje lokho kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi engingakutsho ngesilungu at the moment ku opposition leadership kayikho engingakutsho ubuqotho obukhulu ikubona le ZANPF ingani yatanasa yaklamasa ukuthi ubukhokheli obuqotho vele abukho ku opposition ubukhokheli babulingasa nje umuntu njengoTswangirayo ukuthi wayesithi nxa abantu behlukuluzekile ahambe phambili athi asenze songs ahamba labantu ngaze ntshawe ngenzeni akukho ukukhokheli obabantu abanjabo jobus khala lati kande sinje njengomzacawe kusaza ukuthi nqamzacawe ngodwa kulento ethile ethe umzacawe ngena enjengale ka Valerie uthi Valerie senzwa ilunga lezaniphefuze kube yabakhokhelela balondolozi njalo bagcina abantu abe sector Valerie sokufuze abe ngomunye oyingxenye yezaniphefu ukukhokhela buku abantu bazondile ngendlela okwenziwa ngayo uma elections ukuthi ama election ama vote abo azanga protectwe ngendlela eqinisekile ukuthi laba ukhona ukuthi babe kwathi babevotela bavotela ubukhokhelo obukhona so ngeke into ebuhlungu kakhulu nale nto inje yakhona ukuthi iyona ngokwayo iCCC ihlale kakhulu ibheya ngokuthi ingakhangela into eziqhakathekileyo ezifana khona kwa structures le constitution kuze ugcina sebe kurecallwa ama candidates abantu babe khangela bebona ngelihle lika not ithi iorganization ye party ayihambi ngendlela ubukhokheli kathesi egande buyahlupa ekhaya especially opposition nganabo umdlala adula abantu ngesikhathi sika August 23 kawuse kuzaba lento thoya ivote apha then ZANPF amalunga ezaniphefa azahamba evote avotela babo bangene ngoba abantu bazondile bona lawa bazakuhamba bakucontinue kuye phambili into engenzakala kule two ways uZANPF singabekela wahambe baye phambili baye divide ama votes oyingabona ngathi abaqine kakhulu iBCCT ithi iBCCT kibo gaba bangangeni laba abakachabanga vele avunqamba amanga abantu bazondla sozibavotela
umnomzana Josephat Mzacangulube ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 SA South Africa umunicipal wakobulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150. Kwezinye izigaba zelizwe umumo mubi kakhulu. Kodwa kobulawayo umumo awukafiki kusibanga esikude ngoba amanani akhona ephansi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Njengedolobho lakobulawayo sikhangelele ukuthi senqabele emkhuhlane lowe cholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lokwamanye amadolobho lanxa thina kobulawayo ke singakabambi umuntu ongaba la yena lo mkhuhlane. Okokuqala sifisa ukuthi sihlanze idolobho lethu abantu abathengisela ezindaweni ezingavunyelwanga sibakhiphe baphume bese sihlanza ke idolobho ikanti le ndawo ezithengisa ukudla ezinga la ncwadi zokuthi zithengise ukudla singathi ngama licenses ngesilungu lazo sikhangelele ukuthi sizivale idolobho lethu lihlanzeke bese senza njalo iawareness yokukhulumisana lezakhamizi zakobulawayo sizitshela ngomkhuhlane nalwe cholera ukhanya usubhahile elizweni sibanika le ndlela zokuthi lo mkhuhlane unganqatshelwa njani yikho siza kwenza ngemiye imizamo esizayenza kodwa kuqhakathekileke ukuthi sihlanze idolobho lihlanzeke bese sisenza ke imizamo yonke ke le engikhulume
yona imithi lokunye ukukhangelelwe ngabantu ababe belomkhuhlane wonalo kukhona yini kuyatholakala lula
ye ngeke ngitsho kamanje ukuthi imithi ngaba khona kumbe kayikho, kodwa okuqakathekileyo ngokuthi abantu bavikele banqabele bangathathi lo mkhuhlane. Yebo, kambe njengedolobho asoze sigoqe izandla sithi kasilamithi, khangelana ukuthi sisebenzisane lezingatsha zonke ezikhona ezikahulumende, sisebenzisane lama-churches, sisebenzisane lenhlanganiso ezizimeleyo ama-civic organization, sisebenzisane labosomabhizinisi bedolobheni lakoBulawayo, sibone ukuthi lo mkhuhlane uyanqatshelwa njalo imithi yokuthi-ke yelaphe lo mkhuhlane iba khona. Sisebenzisana-ke sizizalwane zeZimbabwe, izakhamuzi zakoBulawayo jikelele.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Sokuqhamuke umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa kwemthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini lentombazana eleminyaka ephansi kwechumi lasithoba minombili 18. Umthetho uthi intombazana eleminyaka ephakathi kwechumi lambili kusiya kwelichumi lasithoba minombili 18 ilelungelo lokuya emacansini lowesilisa. Kodwa inengi lithi iminyaka le imele ikhuphuke ifike kwelichumi lasitshiya ngalombili. Eloba ebulenjini we-X owake waba yisikhulumeli sebandla le-CCC, unkosazana Fatsa Imahere, uthe okwamanje umthetho uthi intombazana lanxa ileminyaka elichumi ingalala lowesilisa bevumelane, akulacala okwenza umthetho lo ube yize. Sixoxe lo mzali unkosazana Kethiwe Bebhe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uzananzelela ukuthi abantu laba abaphi lo 18 vele wona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe ne-accountability loba bengabe bedala icala kusuka nje kuthiwe u-underage. So if umthetho bengela ungakho babambe accountable ukuthi bayenze icala, mina ngibona ingani nodaba lokuya emacansini abakabi matured enough ezingqondweni ukuthi bekwenze njalo bekwazi ukumelana lama-consequences akho, ngoba umuntu o-under 18 uvele uyi-liability yabazali. So as long as engakabi psychologically matured ukuthi athathe responsibility nge-any aspect of impilo yakhe, then lokuya emacansini kumele kwenziwe icala if umuntu okhulileyo ekwenza.
Yona i-18 ubona ungani, ubona kusenzakala yini, kumbe iminyaka vele imele yona ibe yi-21 njengamanye amazwe?
Ya, i-21 mina ngivumelana nayo, ngoba uzananzelela ukuthi impilo yanamuhla abaningi vele abanalo 18 years they are still under their parents' roof. Nomuntu uzothola ukuthi for example mina I did my A-levels the year that I turned 18, so nxa ngisathengelwa ama-uniform, ngisathengelwa ama-toiletries, so I believe ukuthi ngaleso sikhathi kwakungekho engangingakwanisa ukuzenzela khona. So if i-21 yi-age yokuthi at least umuntu abaningi ethi the age 21 babe sebenendlela zokuthi abanye sebesebenza. So mina ngivumelana lokuthi i-21 yiyo elungileyo.
Kodwa bakhona abanye abathi endulo omama babesenda bengakafikisi iminyaka engu-18, kodwa kwakungela okubi okwakusenzakala. Wena ukubona njani khonokho?
Endulo babagande kunengi okwakusenzekala okwakusephula futhi ilungelo lomntwana oyintombazana kumbe umuntu wesifazana. But ambona ukuthi kwakungekho okubi kumbe kwakungabi indaba zalutho. It was because ngalezo nsuku vele omama nje kwakungani lamantombazana abala malungelo, njalo abaningi babethathwa bendiswa babengelaseyi kungelasivumelwano balutshwani ababehamba ngokuthanda. Uzananzelela ukuthi kwakukhanya ingani kunomali ngenxa yokuthi mhlawumbe wayengekho okuchallenjayo. Kodwa ungakhangela bonogogo bona labo labo bani bani, I'm sure manje bayafisa lapho ukuthi ngabahambe ezikolo baba lama-choice okuthi bebezifundele sezikhethele ukuthi sebefuna na ukwenza. So ziningi izinto ezazisenzakala endulo ezazisephula amalungelo abantu until into ize ichallenge inanzelele ukuthi iba lemthelela engalungile. Abantu nje bengayibona ingani noma. So mina sili lanxa bakhona abathoya ukuthi kwakusenzakala. Ambona ukuthi lawo mantombazana ngalezo nsuku babekujabulela. Kwakuyikuthi nje bazelwe into that system and ayikho enye impilo ababeyazi. Kodwa ngensuku zanamuhla ungananzelela sesibheka le economy yendulo, le mpilo yendulo yayinganzima kangako. Umkhonomi wakulezi nsuku vele umuntu o-under 18 years usaseyiliability yabazali bakhe.
Unkosazana Kathy Webhebhe ngumzali ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseBotswana. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olweMeteorological Services luthi abantu kumele balimuke izulu lesiqotho elikhangelelwe ukuna kusukela lamuhla kusiya ngolwesihlanu. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ukhetho olwedlulweyo lwabiza imali ngamadola eMelika ayizigidi ezifika phose amakhulu amabili US 188 million dollars. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 lami bengicela ukungena ezindabeni, bengicela ukungena ehlelweni khona linjani kodwa lami ngike ngikhomente ngakulapho okumele ukuthi ngikhomenteke khona. Lami bekwazi ukufaka umbono. Abantu bakithi abayekelani ukulwa belibodwa. Thi abantu bakithi ukuthi udlame bekele ukulwana belungise ilizwe labo bengabalani bengacwasani. Abantu kababonisane kahle, abadala labo baqondise izindlela kahle. Siyacela ngomusa, hayi udlame, hayi ukuthukana, mabesi bengabi bodwa bengabulalani bodwa. Kabalungise ilizwe labo lilunge ngokulunga okuqondileyo. Ngiyabonga mangangena ehle.
Salubonani basakazi bethu, benjani? Hazi ngibikodo yami le izozwakala khona ngapha ngazi izovalwa ngazi. Ngithi ke ngiphawula nje kulamajaha abahlala khonade amandebele kafrosmela kodwa ye adima abantu basempumalanga. Hhayi ndebele amandebele kaphandle abantu basempumalanga kulalito abantu yenzaka. Cha utshela ukuthi amandebele asikho amani province yamandebele ekhona khona. Ma ungadiwe naye indebele fanele izibele lodwa kumele ibe hayi kulalito yenza indebele. Ngeke kufanele kuhlangane. Njalo lapho into esilwa nayo laba ndoda la silwa nezano la. Into esilwa nayo silwa nezano. Umbuqazwe ikhensa yesilwa nayo. Sibambanele sikhiphizane ukuqala before sibone iindaba zamandebele. So ke singakhiphizana ke sibe sesibona ke ngeendaba zamandebele ukuthi ungayenzwa kanjani ngoba mazi khiphizane saba yilo hlupho engala demokrasi engala ntanteneni. Fana lingathi ngaba siyokulungiswa kunye lani liqala kunye ngakufana ukuthi ayikho into eyenzayo. Ayikho into esiyenzayo. Asike sibambisaneni kuloko sigikho manje. Ndike lime ukuqala ngawo.
Ngiyangibingelela emsakazweni ibani bakwethu singabantu babulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esabanalo yilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe ilona bhadi esabanalo ngoba wonke umuntu ongena esiba yi-opposition ufuna ukugombela kwesakhe ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'nxoshinxoshe ezinje ingoba labo esithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona nengane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbakho baphila njani ezilongibona into zabo zibahambela kahle okuningi lokuningi lokhu abanandaba nakho ngoba ngikusho lokhu ngoba andlulile ama-election manje bekhuluma manje bathuli abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izano simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi vela ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka-2028 lapho sekuvotwa. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka, kodwa abantu bebelokhu bephethe emlonyeni. Hayi, bakhuluma kakhulu, bakhuluma kakhulu, too much, bande kakhulu, bande kakhulu emlonyeni. Ama actions wona afunakalayo. I-ZANU PF ifuna ukukhishwa ngevote, ifuna ukukhishwa ngeaction. So into ekhona la ukuthi uChamisa kufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela beyindoda, aqina beyindoda mpela. Mangabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafe, makaqina beyindoda.
Studio 7, Studio 7, lo abathi umhlanga lo uzobambobana amehlo, uzobhicabana amehlo ngodaka. Kula mntwana ozele izolo lapha thina sizwele ukudala, masenze ilima thina ethi yena ye akula ZANU PF ezobusa. Bona zilongo bekhona bafuna ukuqinisa iTriple C, bona bebona bebulala iTriple C befunda iZANU PF ivote. Bayenza bani izithutha, akula zilima la wathi zimebhe bahlakaniphile manje. Nasenze izilima thina, sizilima thina, izilima yini ilezi abantu izilima nayo kuyini izilima. Abantu belibonti lezama ukwenza izilima, abalisiyekeleni into zenu lezo zakachabango lezo. Sifuna ukuzwa into zakachabango lezo nakobulawayo.
Studio 7, siyabingelela, siyabonga. Ngithanda nje ukubonisa abanye nje abafowethu umbono omncane ukuthi bengasola uChamisa besoleni, uTribusi besoleni, kodwa qinise ukuthi iZANU le ekhona ebuswa nguEmason, hey, ingozi kakhulu. Ngoba awutsho ke mabezatshela ujaji enkantolo ukuthi kalithethe kanjani icala lona leli leTribusi lisezinkantolo, kodwa libona ukuthi bafuna ukuliphendla kanjani, belithethe kanjani. So ngizomunye isikhulumele sithi uChamisa othule, ayikho into ayenzayo. No, amajaji aseZimbabwe asecaptured wonke, asefana nepolice ukuthi as long uma wena uwaze uxabane labantu bezano ubulawo ubuchaya ngabantu bezano uyevula icala epolice station. Ipolice station ayimbophi umuntu wezano. Bonke abantu ababulala uMo Blessing bangqashangqasha namanje, labona abagamula ubhudi emavule ngocelemba basangqashangqasha namanje, basafuna ukuthi banqume omunye umuntu. So izinkantolo, amapolisa ngaphansi kweZANU PF akusekho, akuse alisekho ithemba. Into njengasiza amaZimbabwe baphakame bonke bazikhulule bona kwabona amaZimbabwe, hayi ukuthi bathembe ikhodi, bathembe ukuthi kulamapolisa kunani. Ayisekho leyo nto, mnanga yonke into isephaketheni lakhe. Yonke into iZANU PF, police ZANU PF, judiciary system ZANU PF, o justice mara bona abantu ba reporter kunanga kwa everyday ngiyobatshela ukuthi icala linjeza kanje. Mayise uzothini ngaphansi sesikhulule singamaZimbabwe siyabo.
Basakazi beStudio 7, kanti thina wethu ama voice note kungani engaveli emoyeni? Kungani wethu ama voice note engaveli emoyeni? Kungani siyazama ukuthumela khona lapha, sithumele ngapi, sithumele njani? Phela isazise lathi siyathanda ukuveza timbono ngendaba lesithumelela zona zonke izinsuku. Lo okhulumayo uGerard wakuncube esigodini. Phela lisazise lathi ukuthi senze njani ukuthi awethu sikwazi lathi ukuthumela ama voice note ona lawo. Siyabonga, ngilapha eSouth Africa.
Studio 7.
Hayi, Studio 7, sicela like lisikhuzele uMthwanga, uChrist Mthwanga. Kanti amabhiliyoni la okhuluma ngawo angena elizweni labantu abakothumiloni abagebha igolide, imali yakhona iyanga. Kubuhlungu kakhulu ukuzwa uChrist Mthwanga ekhuluma ezichayisa ifuba ngokuthi yena wabamba ibhazuka wabulala belungu. Kodwa umbuzo ukuthi kho lokho okukhulumayo kunceda ngani abantu baseZimbabwe? Ngeke ngezwe bekhuluma laye laphana ethi yena ihistory abantu akufanelanga bayilahle. Isimanga ukuthi mayithi ihistory akufanelanga ilahlwe, kufanele phela uthini ngehistory yabo yeGubhurawundi? Ngoba layo ihistory abayebenzayo ububi, uhlala ekhuluma ezichaya isifuba. Angikwazi ukuthi amabhiliyoni afaka amane, amabhiliyoniya afaka imali eZimbabwe bawafaka kuphi? Ngoba abantu nje bayahlupheka on the ground. Kumbe ukhuluma ngemali abayifaka esikhwameni sakhe? Hayi, sicela lisikhuzele uChrist Mthwanga mani, hayi into ozikhulumayo mani. Sonke isikhathi uma ekhuluma yonke into ingaye leZANU yakhe, ingayo leZANU yakhe. Hayi, Christ Mthwanga mani, sicela lisikhuzele yona.
Siyabonga balaleli bethu. Lawo bekungamazwi enu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Akesingene kwezemelika iziphathamandla zeIsrael lebutho leHamas izolo bezile nkulumo ezokuthi ukubeka phansi izikhali okwesikhatshana i-ceasefire kuqhubeke ngemva kokumiswa okwamalanga ayisithupha. Lokhu kwenzakala ngemva kokukhululwa kwabanye njalo abantu abambalwa abathunjwa ngabebutho leHamas lababotshwa ngamasosha akwele Israel. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Well, yona injongo ye IDF Israel Defense Forces kumbe yona nje ama Israeli has not been clear. It's been clear in one aspect ukuthi ama Palestinian territories asencipha Gaza Strip lokana vele sokuyi strip kona kwakuyi Gaza West Bank hayi la vele isinyamalala uma oNetanyahu be announce abesithi new settlements pass the language and think new ngaphi kona phana indawo encane babe begxotsha ama Palestinian bebathathele khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama Palestinians at 1.7 million abantu ama Israeli athona we told them to move to avoid e offensive 1.1 million people umbe 1.7 ay Israeli Defense Force ithona sibatshele sathi move to the southwest of Gaza wonke bona laba bantu babasusa ezindaweni zabo so their objectives are being met bayasusa izindawo zonezi ngaso sokuthiwa new settlements kungabi lo muntu omangalayo ukuthi ubatshoni ende angaphi wona labo 1.7 million angithi babafuqela ukuthi baye e-Egypt igibhite layo yikho ivala amagedi isithi hayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengobana bengamamuslim antilina lithemba ukuthi bazabangcono ngapha pheleka basabuyeli so thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawo athwele ama-millions and millions of ama-palestinian so khanya i-objective yabo they're pushing to ukuthi befinalize ingxenye i-take over and expel ama-palestinian asazi sizabona la ubiden ukuthi angithi laphana kuPutin wathi uPutin solongu wazungene mbijana ayikhona kakhulu but nangu Putin lokho ekhona phana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini uBiden khathesi ama-Israeli athi yona angena alanda iHamas kodwa laye uBiden uthi yena hayi lingahlali phela lingaze lingene kodwa asazi what that means asazi sizabona.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 engapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abebandla le-CCC banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga. Umanisipala wedolobho lakwaBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabelele elizweni jikelele wabulala abantu abedlula 150. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami ngu Chris Gande.